sendaba ku VOA Ndebele.
Studio 7 namhlanje ngolesibili ekuseni ku 28 kuZibandlela 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje udubo lokusilela kwamaphutha ezimota obeselu zinhlala yenza selufikile kusibanga esibi, abanye abachayeli bezimota sebelala endendweni zokuwalinda njengeminyakeni embalwa edluleyo.
Ngike ngathi ngisebenzisa amafutha ngiselela ukuya Harare. Nginazelela ukuthi omnye ubaba obesebenzisa for almost like hour esiyathela i-40 times. Esisho futhi ukuthi hayi imali yiyona le imali esilayo.
Isigodlo someli weZimbabwe kwele South Africa sithi sizacwayisisa ukuba umnumzana Phemo Dube ocatshangelwa ukuthi nguye owabulala ipolisa leSouth Africa udetective Captain Majie ngabe eyisizalwane seZimbabwe ngempela.
Ngike ngabona izithombe kumbe ngithisanekiso esho njalo, kodwa kangilaqiniso ngoba kasikatholi kwi-statement esingabi sina i-statement esingabe sikhuluma iqiniso. Ngoba lo mpikisa wakhe nabe ngamazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kona lo msakazo. Udubo lokusilela kwamafutha ezimota osoluyinhlala yenza solufike kusibanga esibi, abanye abachayeli bezimota sebelala endwendweni zokuwalinda njengeminyakeni embalwa edluleyo. Lokho kwenzakala intengo yamafutha seyakhwezwa njalo kumaviki amabili edluleyo. UChris Gande weStudio 7 ubuze umkhokheli wenhlanganiso yeMotor Industry Association of Zimbabwe, umnumzana Bedniko Bebe, ukuthi kambe kungabe kusenzakalani ngalolu daba.
Ngibona ngani amafutha ukuthi alunge kuyafanele ukuthi kuqale kufunde ezimotweni zokuqala, ngoba kuvele abantu sebezele kujayele ukuthi ihlala yenza. Akusola nto esibethusa ngoba bazi ukuthi nxa usibufuna amafutha kufanele izame ukudinga kuphela ukuthi lapho ngathola khona udwendwe olungani lufitshane kulelinye yiphi ukusilayina-ke la ukuthola amafutha. Lokho sokuyinhlala yenza into esesiyijayele.
Yona intengo ke abantu bayenelisa yini ukuthenga amafutha, ngoba sike sezwa abanye besithi abasayenelisi ukuthenga yona ihafu nje.
Ngike ngathi ngisebenzisa amafutha ngilisela ukuya Harare. Nginazelela ukuthi omnye ubaba obesedwendweni for almost like an hour esiyathela i-40 times. Esisho futhi ukuthi hayi imali yiyona le imali esilayo. Sokulokunzima yikuthi nje umuntu angavele ajayele ukuhamba ngemoto, kuba nzima ukuthi athi amafutha asedula abesefaka imoto kungakade emtoko ngoba kangujayelanga. Kuvele sokulobunzima abantu sebehamba ngama-fuel okuthiwa ngesilingu imota iyabi-m kodwa ngenxa yokuthi uvele ujani uhamba angabona silayita ahamba esele i-4 liters 5 liters ahambe njalo, angabona silayita lapha okushotela khona imali nje mhlawumbe bayaphaka abanye khonapho bemelele ukuthi azaphela imali yokuthi athele futhi ngelila. Abantu bakithi sebejayele nje ukuthi kona laba nabantu osiphila nzima njalo bazimisele ukuphila.
Khona emkambo wensitha e-black market iyatholakala na injalo yimalini ilitha elilodwa?
Kathesi-ke osekusenzakala yokuthi i-black market kayisekho kulaba abathengisa ngemali yabo beti-RCS nebhola. I-black market ikhuphisa abafana-ke kulezindawo ezizama ezithela amafutha ngemali yangaphandle kwelizwe. So abafana kukhanya ngani bayahamba-ke bayethenga amafutha kulabo abethengisa nga-RCS bese besiyavuma ngale behlise kancane kulabo ababethengisa amafutha ngemali yangaphandle kwelizwe.
Lo mnumzana Bedniko Bebe, umkhokheli wenhlanganiso ye-Motor Industry Association of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekoBulawayo.
Kusukela namhla kusiyafika ngolwesihlanu sizalethulela udaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe. Lalelani esizazilethulela khona emsakazweni weStudio 7 kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM 4930 1380 laku 15460 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa ukusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Lingakhuthwa ludaba lolu nsuku zonke kuStudio 7.
Isigodlo someli weZimbabwe kwele South Africa sithi sisaxwayisisa ukuba umnumzana Prem Modube ocatshangelwa ukuthi nguye owabulala ipolisa leSouth Africa uDetective Captain Mathieu engabe eyisizalwane seZimbabwe ngempela. Umuyi wadutshulwa ngemva kokuba amapholisa edubulane labane ababalisa uDube, uBongani Moyo, uMongameli Mpofu, nomunye okuthiwa nguRoni ongazisiswanga isifungo sakhe. Imizamo yokukhuluma lesigodlo somele weZimbabwe khona leSouth Africa ihlule. Kodwa uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yesizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Mabhena, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Thina ngokuzwa kwethu ukuthi lo muntu okuthiwa ubulele iphoyisa uyisizalwane seZimbabwe. Kodwa ke u-ambasada uthi yena usaphenyisisa ukuthi ngabe izizalwane zaseZimbabwe na. Ukuphenyisisa kwakhe ufisa ukuthi abone incwadi ezikhomba lokho ukuthi uzalwa eZimbabwe. Kodwa ngiyakwazi phela ukuthi abantu abaningi bahleli khona beSouth Africa beZimbabwe kabalazi izincwadi ezekhaya. Bakhona abantu abangenawo ama-birth certificate, abangenazo izithupha, abanye vele babuya bengenama-passport. Kodwa umuntu yabe vele sazakala ukuthi yena ngokwangabi.
Sike sizwa eminye njalo imbiko ethi yena lo okubulala ipolisa engalaye ebulewe esitokisini. Kungaba liqiniso yini?
Ngike ngabona izithombe kumbe ngithi imfanekiso etsho njalo, kodwa ngangilaqiniso ngoba kasikatholi i-statement esingathi thina i-statement esingabe sikhuluma iqiniso. Ngoba lo mpikisha wakhe mina bengamazi. Lo engiwubone usekuletha ku-social media angikwazi ngumpikisha wesidumbu sakhe kumbe kayesilingo. Lobo bufakazi kanye labo. Ngoba esikwazi lothina ukuthi waboshwa nxa kuyukuthi kukhona okuba kwenzekele ejele, amapholisa somele akhiphe i-statement asho ukuthi eqinisweni yebo ubaba ubhuti lowo usedlulile emhlabeni kumbe kadlulanga emhlabeni. Njalo futhi sifuna ukwazi ukuthi nxa esebandleni lamapholisa sedlulile emhlabeni kwenzakaleni, ngoba nti nxa kuyukuthi usetheswa icala kumele uma uyebingelela umashi uyakhulisana laye ugcinwe ngamapholisa, ngoba amaphosa abekukhiphe emphakathini ekukhiphe izinto ezimbili. Okokuqala ukuthi umphakathi uphephe, nokuthi lawe otheswa icala uthethwe uphephe emphakathini, kwenzela ukuthi icala lakho lithethwe ngendlela eqondileyo kuze kubonakale ukuthi kambe leli calo letheswayo kuleqiniso kumba kusoqiniso.
Khona elokishini le-Deep Sploot lapho esizwa kuthiwa khona bekulo msindo kulandela khonoko kubulawa kwepolisa, kumi njani ngokuzwa kwenu?
Besizwe kuthiwa namhla kuzaba nomhlangano, kasi laqinisa ukuthi lo mhlangano wenzekile, kasi sayathezwa lutho ukuthi uhamba njani. Kodwa okukhona ukuthi abantu bahlalele evalweni, njalo bethuselwa. Sibonile futhi kuzekhuletha ukuthi uminista wamapholisa uBaba uBhekisele ukhiphe i-statement esithi uyaphikisana lalokho okuzakuthiwa i-total shutdown e-Dixnot. Okusupha kakhulu ukuthi sekukhanya ukuthi wonke umuntu ongenancwadi zokuba semthethweni uyisidanga, kanti kayisinko. Abantu kunzima ukuthi bathole izincwadi esemthethweni. Siyakhumbula ukuthi abantu abathola izincwadi esemthethweni ngabantu abafika before 2010 bathola lokho esibiza ngama-special terming. Labo abafike ngemuva bayasebenza abanye bakhona abaningi babo kodwa abanazo lezo zincwadi abanye bayahamba bese renewa ama asylum document abo basike lapha naba reject bonke labo bantu ngabantu abasebenzayo ngase kudingwa ngesikhathi kubulewa ipolisa kumbe kube lokugebengu sokudinga abangelazincwadi ibona ngani sokuyinto ukuthi ngoba sendini su criminal line diwo migrant community thina esingahambisani nako.
Lo ngumnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe eZimbabwean community in South Africa, obekhuluma ecingweni estudio 7 esejohannesburg khona le kwele South Africa.
Amavuko umthwaka komuhle okhulumayo nguMike Hobe liyamenywa kuhlelo lwabatsha olwethi connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sikhangela impilo yomculi owaba lodumo. Ingoma zakhe zijabulelwa ngumuntu wonke hatshe eZimbabwe kuphela kodwa lakwamanye amazwe. Umoyi uOliver Mthukudzi yena obhubhe ngomnyaka odluleyo. Yiziphi ingoma ezikukhumbuza uTuku? Sihlaza imbali yempilo yakhe ukuthi yathinta njani abaculi abasachathulayo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Mthakazo muhle, Zimbabwe muhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lelami uMike Hobe ngo-8 p.m.
Lesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ngomaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Izilwane eduzane ledolobho leVictoria Falls sezivulele inkomo ezingamachumi amathathu lanhlanu kanye lembuzi labomabhemu kumawadi amabili kusukela ngenyanga edluleyo. Izakhamizi zithi ezinye izilwane zilamakhola entanyeni okutshengisa ukuthi ziyabe zibaleke lapho ezigcinwa khona. Imizi ethintekileyo ngeyomonde, emvuthu, endlovu, empumelelo, edidobe lechikandakubi. Umlisa umnumzana Jaheli Duna Ndlovu usecele uhulumende ukuthi angenele kulolu daba ahlenge izakhamizi. Abachayeli bemota zohlobo lweHonda Fit abathathu abetheswa icala lokuthathela abantu impahla zabo behlomile ngezibhamu edolobheni lakoBulawayo sebebanjiwe. Abathathu laba abemakhandeni leCountry Park ngomnumzana Innocent Dube Handsome Ncube loHonest Maseko baleminyaka engu-21, 22 le-23 bathiswa icala lokuthathela abantu abadinga imota zokuhambisa ama-cellphone, imali, impahla zokugqoka lokuningi-ningi ngemva kokubabizela kokubadrayiva bebase kwenye indawo lapho abafika bebathathele khona. Batshengisiwe-ke babizwa labo ababathathelayo impahla zabo babaqamba ukuthi ngempela yibo. Ithanda ukuxolisa ke kubalaleli bethu abake besilandele ke kukhasi lethu leFacebook kuVOA Ndebele lapho esijayele ukulive streama khona ukuthi lamhlanje imitshina yethu ayisebenzi kuhle. Kodwa ke lisixhase ke kusasa, sithemba konke kuyabe sokulungile njalo lingasilandela ke emsakazweni weradio. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Sanibonani Studio 7. Igama lami nguSiphosiso Majazi umsebenzi ndamkhonto ngilinde yolande zamaphishela kumfundo ifanati. Sithi sifutshwa indlala sibaleke size emazweni sikhuselekiwe. Nako ke manje kunzima kuyagidinya deep sloot abantu isiphansi phezulu ngomuntu oyedwa owenze nje ukukhohlakala. Abadala bengicela ukuthi please kunye likhuze abantwana ngoba manje kuyindlala kunje kuphilwa ngokuthi sibe sithenga khona lokho okungamachukela sikuhambise ekhaya abantu bekwazi ukuphila. Manje sesiphila sigijima njalo sebenento ebambekayo ukuthi abasasifuni ngesizathu esinje kunobufakazi. Kanti-ke vele kunenzondo ebivele ikhona noma nje ibithule isibhobozwa ikuba ngathi mhlawumbe vele yi phezwa lento yenzekile kodwa ke nabazali bezama ukuthi mhlawumbe ikwazi ukutshela ingane ukuthi lokhu into enje ingenziwa into embi. Nginomfowethu oboshiwe sepolice station, siqala sihole inhlamba ukuze sivunyelwe ukuthi singene phakathi. Kwesinye isikhathi nixotshwe, nihlale lihlale ngaphandle lize lizwelwe ngaleso sikhathi sabo abafuna sona. So please, le nto ibuhlungu kakhulu. Ngiyacela, ngiyabonga.
Okhuluma njalo Mthakani Mhlaba, ngiseGoli mina. Ngicela kakhulukazi iStudio 7 zame mhlawumbe ukuthi isabalalise lo mlayezo kakhulukazi kubafowethu abaseZimbabwe abahlala kule South Africa. Kakhulukazi ake mthi ngibeke kucace. Kakhulukazi kubafowethu amaNdebele kakhulu namaKhalanga. Bafowethu lakwazi ukuthi leli lizwe siphila nzima. Bafowethu into esiyenzakele la nabafowethu asebeyisuke benza umonakalo madoda asithandi. Kela ukuthi lani lonke madoda elikuzilele likubonile lapha kuma social media lokho kwenziwa abafoli, sicela ukuthi lingakwenzi. Besicela futhi nabafoli bakithi besenze besukume bephakame beke beke noma ngabe yimeeting impela ekuqoqa isizwe sakithi ukuthi abantu bakithi bezama ukuthi betshelwe boboniswe nanto le yokuzwanguzwa ngenziwa ngabantu bakithi. Isizwe sakithi silegama elibi eSouth Africa, noma yini emoshakalwa simoshwe ngamaZimbabwe, noma yini eyenza simoshwe ngamaZimbabwe ngoba ungananzelela icrime eningi ikhoza ngabafowethu abohlangothini lakithi emathebeleni. Angaze ngizwe kuthiwa umshona useyenze lokhu nalokhu. Hayi cha, bafowethu asingayenzini ngathi sizingane. Isicelo lesi
salibonani umsakazi omhle. Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu, ngiyengigabeni senkaya
eGoli.
Ngiyengikaya eGoli ngokuhlala ngilapha eGoli. Esiphilele ukusebenzela kona indlala njengathi nesakula ukuthi mhlawumbe uthi nawe mhlawumbe unento ofuna ukuyi-achieve, uyi-develop elifeni yakho. Ayikho into ongayenza nje, so uphilela indlala nje. Kuye futhi sithi silapha eGoli sibe siyahlukunyezwa. Abantu beZimbabwe baphathwa njengezigqila kabuhlungu njani. And lo president weZimbabwe othiwa uMangwagwa wakhona lo, ngabe uyakubona ukuthi sikuhlupheka kanjani? Ngabe uyawuchiya la umbuso lethi hayi alike lithatha abanye lalinikeza izame liqhubekele phambili. Kodwa ngenxa yokuthi ufuna ukukhangelela isiso sakhe kukhohlwe ngabantu abahluphekayo elizweni, ngabe kuthiwa mhlawumbe azi le ntile momubi lo muntu lo. Into ethiwa izanu into esingasayifuniyo nje.
Sarubani basakazi beStudio 7. Ngokuzalwa mphuma enkaya kwesikhokho. Kodwa ngokusebenza kwamanje lapha eJohannesburg eSouth Africa. Ikakhulu ekhaya ngikubeke nje ucaca ukuthi ma ungasupport izanu PF ukudla awukutholi. Bathi kumele ube le ikhadi laleyo hlanganiso yezanu PF. I-constitution ayisho ukuthi ufanele uforce ukuthi usupporte le PF. Bazobe beyiyala bona mebebuzwa bona bezani bethi akulanto enjalo, but bagqugquzela ukuthi abantu bakwenze lokhu ukuze i-freedom of choice ngesilungu asinayo. Mhlawumbe sifunde singabantu abacindezelwayo kuphela.
La endlala ikhona sibule Zimbabwe lami nginje ngayibona ngoDisemba, but yeyi engakubona ekhaya akukho kuhle kakhulu. Umnankakho basutha but banika abantu amabele bethi yinto abantu abayiholisayo, into engadlekiyo sihlobo sami, into engadlekiyo noma ungazuhambe uyayidayisa. Imfe sibinalo imfe straight lokuthi nxa ungazuisithola sakhona sebe simnyama nje ukuze mfise ukuthi ngalobana kwesinye isikhathi ngalobana bomnankakho layo akuthathe kulokho kwinto kupha abantu ake kudlezwe ukuthi kuyazideka kube kanjani. Yazi ukuthi straight eZimbabwe abantu bayadubeka shema. Ngomnankakholo shiwe ngalaba abantu angikwazi ukuthi uNkulunkulu uzabathatha zakuthela. Hhayi eZimbabwe sizohlupheka mpela, sazi ukuthi sizohlupheka kuze khe kuma kuphi.
Igama lami ngingu-Wiseman wabampofu. Ngisola indlela abaphathana ngayo bengabantu be-government, abantu abasephalamende, ngokungazwani kwabo lokungabonisani ngasolinye ekuthuthukiseni umnotho welizwe leZimbabwe. Babe sebebambana le-opposition party eyiyo enkulu ebalandela i-MDC Alliance. Babe sebehlanganisa umqondo babona ukuthi izwe bangalisiza kanjani ukuthi abantu bathole ukudla, abantwana baye ezikolweni bafunde. Ezitolo kakusela mpuphu, indlala sizalele, izalukazi ziyakhala, kambe abangakwanisi ukuziselela labantwana abancane, kanti jona abanye begcwele emazweni ngenxa yomumo welizwe manje nje abantu bakuphila bethini. Ngiyabonga yimi kuWiseman from eLwagwelu.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp ngonombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sithanda ukulithatha leli ithuba ukuxolisa njalo ukuthi lapho esandise khona ku-live stream akukhathi lethu le-Facebook VOA Indebele asenelisanga ukwenze njalo namuhla ngoba imitshina yethu ingalunganga, kodwa lisixhase nje kwezinye insuku wonke kuyabe kulungile. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, igqwetha likamongameli Donald Trump umnumzana Kenneth Starr uthi abantu yibo okufanele bezikhethele ukuthi umongameli Donald Trump abe ngumkhokheli welizwe kumbe hhayi, njengalokho okwenzakala ngokhetho kulokuthi ibandla lama-Democrats lizame ukumkhupha embusweni ngohlelo lwe-impeachment khona kungelabufakazi obuqinileyo. Umnumzana Starr uthi uhlelo lolu sokuyisikhali esisetshenziswa ngokungekho ngemfanelo elufananisa lesiwoko kanye nempi. Abadingisisa ngembangela yokuwa kwendiza mchina yohlobo lwe-helicopter eCalifornia ebulele owayengumdlali we-basketball uKobe Bryant lendodakazi yakhe uGianna labanye ngesonto bathi umshayeli uzame ukuyiphaphisela phezulu evika iyezi okubangele ukuthi iyewela ezintabeni. Lawo ngamazwe okugcina avelele kumshayeli lo laye othone labanye ngesikhathi besiya lapho uGianna obekumele ayidlala khona umdlalo we-basketball. Namhlanje kwesithathelane lokwenzakala eMelika sixoxa lomnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBrithani ngokuthonisiswa kukamongameli Donald Trump ngohlelo lwe-impeachment olusaqhubeka.
Into eyenzakalayo lapha eAmerika sonke siyikhangele. Kodwa ke kakhulu futhi nxa siyikhangela siphinde sibuyisele njalo isikhathi emuva ukwenzela ukuthi sithi ukucabangisisa kahle, ukwenzela ukuthi sibe lama-answers angcono. Before kuzofika ama-elections la yiyo ayenza uTrump ukuthi aze kube ngu-president, ziningi ezabalelwa kizo ezazifanele ukuthi ngabe zamenza waluza. Kodwa ke sabona futhi ebeqhubekela phambili esiyanqoba esiyanqoba kuma-elections. So mina lokhu kwenzakalayo kathesi ngendlela abatengisela ngayo isupport abaseluhlwini lwakhe, ngibone ngathi uTrump still noba kungaze kuyeyiwa kuma-elections nxa kwehlulile ukuthi i-impeachment le iphumelele, still kuma-elections uzafika aphumelele.
Kungani lokhu ethola usekelo lanxa kuthutsha nje okunye okungani engabe waphambane?
Izinto ezingenza ukuthi balokhu beqhubekela phambili benikeza usekelo ukuthi kulezi zathu eziningi. Esokuqala kakhulu engingasibala ukuthi ukuthi umuntu ongumongameli noma abantu abayazitshela ukuthi yibo bamkhethayo bamfaka ukuthi abe kuleso situla akiso nxa ephuma nge-impeachment kuyinto eyangisayo kakhulu, njalo yinto eyake izakhipha ama-marks amaningi. Yingakho bezama ngakho konke okusemandleni ukuthi bamprotect uTrump ukuthi engaze ephume, njalo ungaluzisi ibandla lakhe ama-points ukuthi baqhubekele phambili belibandla elibambeneyo noma nje kungabe bekunye lokukhanya. Baningi abakubonayo, bakhona abanye engilokuxoxisana nabo ngisiza ukuthi inkulumo bayayibona ukuthi lapho umongameli uTrump wenza into engalunganga. Kodwa ke ngesizathu sokuthi bona abafuni ukuzehlisa isithunzi sabo entweni yabo abayenzayo, yikho beqhubekela bemnikeza usekelo. Njalo kodwa ke abanye sikhumbule ukuthi uTrump ukungena kwakhe laphana wangena kakhulu ngathi ngama-primary elections. So kunkwana kulelalisayidlendana bakhona abanye abaningi abakhangelele ukuthi ziningi izinto abazibenefitayo ngokuthi uTrump abe ngokukhona kwakhe khonokwana. Ngendlela imithetho yakhe athi efika wayifaka eminye esapota kakhulu izikhulu zakwele Melika, yikho sekuyenza kakhulu ukuthi uTrump elokhu eqhubekela phambili lokhu esasekhona.
Ye, ngezinye indlela singathi isimo sakhe kuyini ngayo okwenza abe lokhu elosekele?
Into eyenza ukuthi uTrump aqhubekele phambili elokhu elosekelo kungenxa yokuthi abanye bathanda nje indlela akhuluma ngayo, angakhulumi akhuluma ngayo engathayi indlela yesihlumpini. ngumuntu othi nxa ikhuluma akhulume nje into ayibeke njengokuba injalo. Kodwa ke okunye konkwana ukuthi babona ukuthi indlela akhuluma ngayo ukuthi ufuna ukuthi abuyisele ugqozi lwe-America back to ebantwini base-America. Baningi kakhulu abakuthandayo konkwana, njalo baningi kakhulu abakwesekayo konkwana. So ezinye izinto noma ngabe uyona sebengazikhangela ukuthi kodwa ke ngingasimkhangela yena ikuyini okukhulumayo. Ulimi lwakhe ulisebenzisa ngendlela eyenza ukuthi abantu laba abayibo abamesekelayo bamthande.
Lo mnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane. Sixoxelaye ekhona le eBilitane. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Yesizwe umculo kazintsha ziyamluma ijaha lecholocho elicola liseGoli uthi singamandebele. Ngelo mculo kazintsha ziyamluma esithi singamandebele. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Udubo lokusilela kwamafutha ezimota osele inhlala yenza solufike kusibanga iTV elizweni. Abanye abatshayeli balala endwendweni. Isigodlo sommeli weZimbabwe kwele South Africa sithi silokhu sidingisisa ukuba umnumzana Primo Dube ocatshangelwa ukuthi nguye wabulala ipholisa eSouth Africa engabe isizalwane seZimbabwe ngempela. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.